Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Jana njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mabili lanhlanu kunhlolanja 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, imbiko kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempelaviki isitshiye abalandeli bakhe abaningi bele mibuzo. EleZimbabwe liphawula uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana lokungena kwezihambi elizweni olwe-Women in Tourism National Executive Chapter. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump lomongameli wele North Korea umnumzana Kim Jong-un sebesukile esikodleni zabo belubhekise emhlanganweni wabo okukhulumisana ngodaba lokulungiswa kwezikhali ze-nuclear. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imbiko kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempelaviki isitshiye abalandeli bakhe bele mibuzo eminengi. UChamisa uthe kuzamele azophisane lomnangagwa ukubusa okwamahlandla eminyaka emibili lokuthi umnangagwa engala ukuphatha inkulumo eziqotho uzasuswa esihlalweni ngendlela ezisemthethweni lanxa engaziqambanga. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru ngempelasonto, uChamisa uphethe indaba ezimbalwa ezibalisa olomnotho welizwe, umbuso kamnangagwa, ukuhlukuluzwa kukaZulu ngamasotsha lokunye okunenginengi. Ukuze sizwe okunengi ngenkulumo kaChamisa, uChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sakhe umnumzana uDokotela Nkululeko Sibanda, yena othi amazwi kaChamisa asehlanekelwe ngenjongo yokumgcona.
Yazi ukuthi angazi ukuthi abantu sesehlelwa yini ukuthi sazi ukuthi kulento ethiwa ngumzekeliso. Uthe yena umnangagwa angabusa iminyaka emibili, nami ngibusa iminyaka emibili, bese sithi ngemva kwalokho sesikhangela ukuthi oyabe elelisa ukulungisa ilizwe ngubani. Okutshengisa ukuthi ubekhuluma engumuntu ozekelisayo ukuthi mina ngingabusa ilizwe liphumelele kakhulu ngokushesha, ngawe ukuthi umnangagwa ulenkani ngalokho ukuthi umsebenzi ngawenza ngendlela engcono ukwedlula yena. Ngakho kuyangimangalisa ukuthi yaphi indawo abantu besuke bagijimela lokho okufunwa yizanu ukuthi bacabanga ukuthi kukhulunywa ngokuthi yiyo yikho lokho afuna kube yimpumela yenkulumo ezingenzakala.
Ye, okunye njalo ungasichasisela ukuthi lapho esithi yena nxa kuyukuthi inkulumo ayisoze ziphumelele umnangagwa uzasuswa esihlalweni ngokusemthethweni, ube khuluma ngani la?
Ziningi indlela ezivunyelwa yi-constitution njalo ezivunyelwa ngumthetho ezingenza ukuthi umuntu aphume esihlalweni, zifana nalokho okwenzakala ku-president uMgabe. Liyakwazi ukuthi ngomthetho weZimbabwe kwaqina kuthiwe kungabe kuqondile nxa zikhona izinto ezenziwayo zazishiyele, zifana nalokuthi uMgabe waphuma esihlalweni kugcwele amasosha esaladeni, iphalamente yahlala izama ukumkhipha kodwa igedi lephalamente ngokwalo liyilamasosha elezikhali ezinkulu kakhulu. Zonke izinto zenezo zinto ezingenza ukuthi indlela okwenziwa ngayo ingane iyabuzeka, kodwa kungasenani indlela ezingakhitshwa ngazo uhulumende zihlanganyela lokuthi nxa uZulu weZimbabwe angavuma ukuthi hhayi akasamfunile uhulumende njalo kube khona ukuthi kuhlale iphalamende. Saningi indlela ezikhona kuba kuzala zeZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi umongameli webandla uzaba lomunye umhlangano nini njalo ngathi?
Uphethe umhlangano owabantu nje ofana le-rally.
Yeah.
Hayi, bekungakatshi ukuthi kungayenziwa nini lokho ngingakhulumisana labafowethu abaku organizing ukuthi sebele indawana abakhangelela ukuthi upresident angaya kuthi
uDokotela Nkululeko Sipanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. EZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe Women in Tourism National Executive Chapter. Lapho abesifazana abakhuthazwe ukuphatheka kulolu hlangothi ngokugcweleyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela.
Siyaxolisa ngalokho kayisilo ke daba ebesizama ukulethulela lona udaba esizama ukulethulela lona ngolwabesifazana abakumsebenzi we-tourism bona sebekhuthazwe ukubana baphatheke kulolu gatsha ngokugcweleyo. Asizweni uMavis Gama.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela.
Thathele lithuba njalo zihlobo esithandekayo sixolise ngoba imishina yethu njengayizolo kayisebenzi akakuhle. Omanjinela bethu baphezu kwalo lolo daba kodwa sibuyele kudaba ke oluke lwadlala kancane lanxa nje kungayisilo ebesizama ukulethulela lona udaba lwesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals kobulawayo esifikwa silamaviki phose amabili singela manzi aphuma empompini osokufake impilo zezigulane enkingeni enkulu. Kubika intathela izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela kodwa ikhansili yedolobho ibikwa isingenele yaphathisa ngokuletha amanzi ngamatanka kodwa malutshwana okokuthi ayisibo bonke abawatholayo. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eyezimbabwe Nurses Association umnumzana Anthony Majongosi uchasisa ngalolu dubo lwamanzi.
Idwe lapha indawo yamanzi asilawo amanzi kathesi sile 2 weeks singala amanzi kathesi asisakwanisi even ukusenza ukuthi sisenza njani kungela amanzi isibhedlela sibili afaneka kube njalo.
UMajongosi uthi sebesesabe ukuqaphela ukuthi bengabambela imikhuhlane enjengesihudo.
Namhla ngikhuluma le-operation director ukuthi amanzi bazozama ukuthi balungise namhla ngo-10, but kathesi ngo-10 sewudlulile, asibonanga ukuthi kwenziwa anything. So kathesi zilesikalazo ukuthi vele kusiyenza sile, akusasenzeke sizocina sithole umkhuhlane lapha, even imikhuhlane yesihudo like i-diarrhea leyani, i-cholera iyacina vele isibambe thina amongikazi.
UMajongosi uthi izigulane lazo zisengozini yokuhlaselwa yimikhuhlane enjengesihudo lekholera ngoba sebengena ezambuzini ezingahlanzekanga.
Izigulane kathesi akhula amanzi ekusenzisa, zifuna ukungena itoilet. Azikwanisi ukuthi zingangena itoilet, vele akhula amanzi ukuthi sithele khonapho because amanzi akhona akhule akho. And siyabona ukuthi izigulane zifuna ukugeza, zifuna amanzi le njalo ayafuneka. Even lathi ukuthi zingavela ukubamba izigulane zifuna ukuthi sigeze izandla, kathesi akhula. So siyapambanisa ukuthi vele impilo yethu lapha ingene ingozini.
Umongi e-UBH umnumzana Thomas Nyathi uvumelane loMajongosi ethi esibhedlela akusasebenzeki.
Esibhedlela okwakathesi asilamanzi, more than 2 weeks singela manzi and akusebenzeki, kunzima ukusebenza ungela manzi because asilamanzi okugezisa izandla ma siqeda ukubamba ama-patients. Akula even kungela manzi, at least ngabe kule methylated spirit, but akula ispirit sokuthi disinfect izandla. Akula vele akusebenzeki amanzi for ama-toilet, uflash ama-toilet ama-patients after using the toilet asaflash ama-toilet, most of them ablokile. La ma-patients abanye babengena bengena betshintshana lathi akula nto esingayenza.
Umqondisi we-United Bulawayo Hospitals i-UBH uNkosikazi Nonhlanhla Ndlovu uvumile ukuba isibhedlela sibhekane lodubo lwamanzi kubangelwa yokuhamba kwamanzi koBulawayo. Injini ezimpompa amanzi zasuka zafa kodwa baphakathi kokuthi zilungiswe.
So mafika amabili, it's just 2 days. Ama-pumps said they failed on Friday but ayalungisa as we speak, but ukuwalungisa kuyathatha a couple of days. But the city council sisilethele amanzi ne-water bowser, so amanzi asekhona esibhedlela.
Impompi lenjini zesibhedlela se-UBH zingaphansi kogatsha lukahulumende olubona ngemisebenzi. Abongi bakhala ngokuthi isibhedlela singaqhubeka singelamanzi bazabanjwa ngamandla ukukhalala umsebenzi ngoba iphunga eselisesibhedlela alisabaphathi, lengcekeza isimile ayisahambi kulandela ukusweleka kwamanzi kumaviki amabili adluleyo. Ngimele Studio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anas Esia Ndlovu.
EleZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana owe-Women in Tourism National Executive Chapter, lapho abesifazana abakhuthazwe khona ukuthi baphatheke kulolu hlangothi ngokugcweleyo. Kubika uMavis Gama.
Bebegcwele injabulo abekade bekulo mkhosi owenzelwe eHarare International Conference Center lamhlanje ngesikhathi obengumhlonitshwa ngiwo umkamongameli welizwe uNkosikazi Auxillia Mnangagwa efika ukuzaxhasa uZulu. Emazini akhe ngesikhathi ephawula lomkhosi uNkosikazi Mnangagwa ukhuthaze abesifazane ilizwe lonke ukuba baphatheke emsebenzini etshiyeneyo kuhlangothi lwezokwethekelelana ukuze bazithuthukise bona lelizwe.
Instead of spreading gossip, women, let us spread fresh thinking and innovative ideas that make us better business women. Use this opportunity to be masters of your own destiny and be able to run businesses sustainably, create employment, and sustain livelihoods. My message to the women in National Executive Chapter is not to corruption, no to corruption and no to corruption.
Unkosikazi Ensia Ndlovu wasemzini weRimuka edolobheni leKaduma ngomunye wabaze kulo mkhosi, yena ulungisa impahla yehlukeneyo ebalisa izikhwama zabesifazane.
Ngathathi lokhu sengiye open account khona ngale, kodwa ngifisa ukuthi kakhethi ngiqale ngifake imali encane nje ngibone ukuthi vele ngiyakhanisa yini ukufaka imali ebhenki. Ngaphansi kokufaka imali ebhenki sengisaaphulela manje ukuthi banginikise. Ukuthi ngithathe imali enzima phakame ngingahamba ku-trade fair price last year ngangikhona ngakathesi ngibesifisa ukuthi ngihambe ku-trade fair Namibia ukuthi ngiyeisida isidu sami kona ngale ngingathi yomsebenzi wami nawo.
Lumsakazo wanelise ukukhulumisana lenkokheli ekhethwe ukukhokhela lolu hlelo lwe-women in tourism ezigabeni okubalisa umgcinisihlalo. Esigabeni seMathebeleni North, unkosikazi Stella Mthunzi Mafaone.
Ngithi umama weZimbabwe wonke lapha akhona sukuma, ngoba lesi yisikhathi sokuthi usukume udingele imuli yakho okokudla. Akudingi ukuthi uthole certificate bani, kudinga ingqondo zakho zokufuthana ukuze emzini wakho uthole ukusuthi ungabulawa yindlala.
Unkosikazi Sibusiso Msengi ongumgcinisihlalo okhokhela abesifazane esigabeni seMidlands ulandisa ngokuqakatheka kosuku lwalamhla.
Usuku lwalamhla luqakatheke kakhulu ngoba litshengisa ukuthi abantu abangumama, litshengisa ukuthi abantu abangumama babamba okungakanani kusekha yethu yetourism.
Lo mkhosi ungenwe ngabesifazane abavele ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe abagoqela iziphathamandla zengatsha zikahulumende abaze bemele abebhanga labesifazane i-Women's Bank, abavele kuhlanganiso yomanyano wamazwe umhlaba wonke, i-United Nations, abaphathi ntambo labavele kuhlangothi ezehlukeneyo zempilo. Bekuhaywa ingoma ebezidumisa uNkulunkulu kanye lezincoma imisebenzi kankosikazi Mnangagwa ebezikhokhelwa ngabe Glorious Melodies Choir GMC Ambience 2. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama. Bebegcwele injabulo.
Inhlanganiso ebona ngokulwisana lemsebenzi yenkohlakalo emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi isithole ubufakazi obunengi bokungethembeki obebusenziwa iziphathamandla zayo ezisebenzela eZimbabwe. Inhlanganiso le ithi iziphathamandla lezi zantshontsha izigidi lezigidi zamadola. Ngokunjalo ithi siyazise amapholisa ukuze acubungule lolu daba. Udaba lwemisebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ludaba oselubhahile kakhulu eZimbabwe olubangele ukuthi uhulumende weMelika ame ukuncedisa ezinye inhlanganiso nyakenye ngemva kokunanzelela ukubana iziphathamandla lezo nhlanganiso zazichaphaza imali. Sixoxele ncwethi ehlaziya izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Nga kungaba liqiniso ukuthi imali ye-Amnesty International Zimbabwe ebalelwe ezigidigidini zemali ayisabonakali idliwe ngabantu abafanele balwe lobugebengu elizweni, balwe lokubandlululwa kwabantu, balwe lokungahlonishwa kwamalungelo abantu, balwe lokuhlukunyezwa kwabesifazana labantwana, balwe lokuphathwa kwabi kwenotho lenzuzo yabantu yeZimbabwe, balwe lokuphathwa kabi kwabantu abasemajele, balwe lokungaziphathi kahle kukahulumende. Baphenduke bona ngokwabo babe yibo abenza zona lezo zinto, badle imali efanele ivikele amalungelo abantu, babe benze icala elikhulu kakhulu ubugebengu obukhulu, babe bedlela abantu beZimbabwe imali, bedlele amalungelo abantu imali. Ngokuba leyo mali yayiqondiswe ukuthini ilizwe libuswe ngendlela efaneleyo, nga kule zinto ezingahambi kahle zibikele umhlaba zibikele uhulumeni weZimbabwe labantu beZimbabwe baziguqule ukuze izwe lethu libe ngelihloniphi imithetho elihlonipha amalungelo abantu elihamba ngendlela ekhangelelwe emhlabeni wonke jikelele babe benze into embi kakhulu
yona imisebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ingaqedwa njani
indlela yokuceda ubugebengu phakathi kwenhlanganiso ezizimeleyo nxa ngabe buyabe bukhona njengalokho okukhulunywa kwe-Amnesty International ikuthi abantu abazasebenzela kumba abasebenza ezinhlanganisweni ezizimeleyo babekwazi ukuthi imali efika ezandleni zabo isiyo yabo babekwazi njalo ukuthi ukuba senhlanganisweni ezimeleyo kakutsho ukuthi isiyi-industry sekuyi-factory liyani osofanele uphile kiyo kuyindawo ofanele ukuthi uyesebenzela abantu khona uye kwenza lokho okubhaliweyo ukuthi leyo nhlanganiso yikho emele ikwenze hhayi ukuthi uthi sendithole umsebenzi sendithole idlelo yeka ngithaphe ngidle ngiqede hhayi imali liyana ivela kwamanye amazwe ukuzoncedisa izakhamizi zeZimbabwe kayiphathwe ngendlela yona le efaneleyo kayivikelwe ngendlela efaneleyo labo abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu ngoba phela babe bekhangelelwe ukuthi baziphathe ngendlela ehloniphayo ngendlela enhle ngendlela engelabo gebengu kumele benze kanjalo bangazi balimaza umsebenzi wabo balimaza izinhlanganiso ngokuziphatha ngendlela yona leyi abathi abanye kunye lohulumende kangaziphathi ngayo abaguquke kuleso simo baveze ukuziphatha kahle kanti kuyadingeka futhi kuzo inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziphume le ndlela esingathi thina yokuziphatha i-ethics code i-code of conduct ezibamba zonke bonke basayinde leso sivumelwano sezinhlanganiso ukuthi sizaziphatha ngalendlela okunye okuphezu kwakho konke kumele kube ukuthi kuleso sivumelwano akumelanga kudliwe imali kumele ziphathe ngendlela efaneleyo ayisiyo industry liya ofuna i-industry uyaphuma e-industry ayedinga umsebenzi kwenye indawo laphana kusetshenzelwa abantu kusetshenzelwa izakhamizi zeZimbabwe
umnumzana efidlela ncube yingcwethi kwezombusazwe inkampani yendiza mtshina eBotswana ibika ukuba isiza sungula njalo uhambo lwayo phakathi kweGaborone leHarare ngomabasa kulandela ukumiswa kwaloluhambo ngomnyaka ka-2016 intathelizindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba
Kulandela ukuthenga indizamtshina ezintsha ezithathwe kuphelene komnyaka ka-2018 inkampani ye-Botswana ibika ukuthi izasungula uhambo lokuphapha phakathi kweGaborone kanye leHarare I-Botswana yamisa lolu hambo ngomnyaka ka-2016 ikhala ngokuthi akulabantu abaningi abasebenzisa le ndlela yokuhamba abantu bekhetha ukusebenzisa amabhasi lezimoto ukuya eZimbabwe Kodwa khathesi i-Botswana embikweni eyothule kuyona le viki ithi lesiqiniseko sokuthi izathola isihambi phakathi kwamadolobho womabili indizamtshina ezaphapha kabili ngeviki ngolwesibili kanye langomgqibelo isuka eGaborone isiya eHarare ifike idlulele eLusaka eZambia Eminyakeni yaphambilini kwakule ndizamtshina ezitheneyo ezasiya eHarare leLusaka kodwa khathesi iBotswana isibambanise lolu hambo kuyindlela yokukhanga isihambi kanye lokulondoloza indleko owezimbabwe keleBotswana umnumzana Vulindlela Madlala uthi ukukhalipha okwenziwa iBotswana ukuthi ibe le ndizamtshina esuka eGaborone idlula eHarare isiya eLusaka
Ngicabanga ngohlakaniphile lapha on the part yabantu eBotswana okwamanje iZambia ambona ukuthi le airline I think the airline yavalwa ngo-2009 eZimbabwe siyazi ukuthi ilama-problems amaningi kakhulu so sibona ukuthi kungcono nje sizise sithathe thina i-opportunity ekhona ku-route le ehambe eHarare Lusaka Gaborone
Umadlela uthi noma iZimbabwe kanye leZambia zibhekane lenkinga ezitheneyo kwezomnotho ibhizinisi ikhona engakhanga isihambi phakathi kwamadolobho awumathathu
irutle ile potential nengakhulu ngoba ama amazwe lawo noma kutokona ana problems emali anjani kodwa ama business lokho ehamba lapha people are still traveling to and fro ule potential nengakhulu nqa umuntu eqalisa route akhangeli nje ukuthi 1 2 3 months ngifumene ngani you look at the long term kona into le ina sengqalisa lapha bamaza bazayi support yini iza support ngama long term fundamentals e economy and so kind ama buka bababoni ukuthi this can be something enganceda my economies lawa both Zimbabwe and obviously iBotswana.
Omunye oweZimbabwe ohlala eHowron wamukele ngenjabulo lelinyathelo umnumzana Mthabisi Dube uthi bekusiba nzima uma umuntu efisa ukuphapha esiya eZimbabwe esuka eBotswana.
Umcabango omuhle ngoba iningi ebelifisa ukusebenzisa indiza mchina lisiya eZimbabwe kade kumele qale liye connecta eJohannesburg okusuka kube expensive njalo uthatha isikhathi njalo ungabi lama direct flights phakathi kweBotswana, Zambia kanye leZimbabwe kuyalimaza amathuba amabhizinisi.
Uhambo lokuqala luza kuba mhla ka 2 Mabasa lonyaka njalo indiza mchina izaphakama egcekeni leSerotsekama International Airport iyehlala kwemzuzwana eHarare ibe isidlulela eLusaka. Iningi labantu belivame ukuthanda ukusebenzisa isitimela izimoto lamabhasi ukuyalokuphenduka kweleBotswana kodwa kuba nzima nxa umuntu efuneka ukuthi aye lokuphenduka phakathi kwalamazwe ngesikhathi esifitshane. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHowron kweleBotswana.
Uhulumende weMelika ulokhe eqina ngelokuthi kasoze ayekethise izijeziso zenotho azethesa ele North Korea ngaphandle kokuba lelo lizwe limise inhlelo zalo zokulungisa izikhali zempubhiso. Inkokheli zamazwe omabili umongameli Trump lo Kim Jong-un sebesuke ezikodlweni zabo belubhekise emhlanganweni wamalanga amabili oza kwenzelwa eHanoi kwele Vietnam ngolwesithathu. Landela uhlelo lwe Live Talk lapho esizakhangela khona amazwi kamnumzana Nelson Chamisa yena othi kumele umongameli eMasoni Mnangagwa amvumele babuse bezophisana. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela besihamba phambili. Imbiko kamongameli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ithule ngempela viki isitshiye abalandeli bakhe belemibuzo eminengi. EZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe Women in Tourism National Executive Chapter. Sixolise ke balaleli ngemitshina yethu ebingasebenzi kuhle omajinela bethu bayalulungisisa lolu daba kwanele olivalelisayo ngontungameli Nkomo.